Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Angibonge ke utanonoka wande. Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 14 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba eHarare ngobuningi lamuhla ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcinisihlalo webandla umnumzana Job Sikhala odinga ukuhlawuliswa imali yesibambiso.
Singathi ngesikhiwa sibapha isolidarity ukuthi sebebonile ukuthi ama-negotiations lohulumende kawezilutho.
Osomabhizimusi bathi sokulukhuni ukuqhuba umsebenzi wabo bethole inzuzo kulandela isixwayiso sikahulumende sokuthi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla zabo ngedola lemelika kuphela.
Kusegcekeni khathesi ukuthi umumoya beZimbabwe yonke into isizidolariza sesibuyela khona abantu sasikhona ngo-2009 uhlubo nje ukuthi uhulumende kafuni ukuvuma lokho.
Intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela njalo kulandela ukukhuphuka kwentengo yeflower.
Isinkwa kakumangalisi ukuthi laso sihlale silandela lezo ezinye eziqansayo kukhwela ofuel, kukhwela i-electricity, kukhwela lokhu lalo kuyana ngokube zomnotho kazimanga ngendlela efaneleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7.
Singathi ngesi.
Abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba eHarare ngobuningi lamhlanje ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcinisihlalo webandla umnumzana Job Sikhala. Abantu laba bakhuthazana ukuhlangana besebenzisa inkundla zokuxhumana besithi uSikhala kumele akhululwe ngoba kulesi phathamandla sebandla lezanu PF esiphume emfanekisweni kamabona kude sitshotshozela ukuthi umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa abulawe kodwa isiphathamandla lesi asibotshwanga. USikhala wetheswa icala elifanayo elokutshotshozela uDlakela. USikhala sewabotshwa okwedlula amachumi ayisithupha lanhlanu 65 esetheswa amacala ezombusazwe kodwa kakaze agwejwe. Kolunye udaba, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liyasekela izisebenzi zikahulumende ezigoqela abongi, amatitshala labodokotela abathi sebebonile ukuthi inkulumo zokuzama ukuxazulula indubo zabo lohulumende ziyize. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo.
Singathi ngesikhiwa sibapha isolidarity ukuthi sebebonile ukuthi ama-negotiations lohulumende kawezilutho. Sithi sebabefuzile that really delayed, it was overdue ukuthi ama-civil servants ale ukuqhubekela lokuxoxa abathi ngama-negotiations lohulumende onegotiator engathembekanga, onegotiator in bad faith. Sibazwile abahlala ebhaleni khulu abasebenzi abanela izisebenzi zehulumende ukuthi abasathandi ukuxoxisana lohulumende ngenxa yokuthi bachitha isikhathi. Ngalokho thina sikholwa ukuncedisana esingathi ukuzwelana ngesikhiwa in quotation solidarity labantu bonke abaqhatshwe nguhulumende sokukhanya ngani yizigqili. Ngalokho siyabacebisa ukuthi ababambane. Siyakwazi kulamanye ama-union, lama-organization, lama-association asungulwa ngufunde besenzela ukusidestabilize ama progressive trade unions. Singake sabaqamba ngamabizo kathesi kodwa imbali iyatshengisa ukuthi izisebenzi zingahulumende zingabambana zithi kwaqa bona bagcina sebetshuma eceleni sebesithi hayi sipha uhulumende ithuba lokuxoxisana bona bekwazi nje ukuthi uhulumende uthenga isikhathi. Ngalokho Mahlabe Zulu, asibopheni amabhanti simelele ukuma lama-civil servants phezulu phansi lemhlabeni ngoba bangayekela ukuzilwela akula muntu ongabalwela. Siyakwazi amapholisa ahamba ngezicathulo ezitshekileyo ezidabukileyo abala mvunulo ekwanileyo. Siyabona lamasotha lawo awala mpahla zokusebenzisa ezilungileyo. Sicela labo bazinuka amakhwapha ukuthi uhulumende engafakela ama-civil servants imali bona bayachiwa yini ngoba sibona kulabanye aba-overzealers ababona ngani umsebenzi wokuba lisotha lokuba ngumpholisa akusozuphele. Uzaphela ngokuguga noma lokuqotshwa uswele ngitsho lokuthi uza kudlani. Yikho siyabaxwayisa bonke abahola kuhulumende ukuthi izichaka zabantu. Aso sichaka zikahulumende abalalele ukuthi uZulu uthini. Mahlabe Zulu, ongasoze ezilwelwe uzalelwa ngubani? Lizabulawa indlala, abantwana bangafundi, into zonke zome. Uma selitheni la selikhalala imsebenzi, hayi silitshayela ihlombe engxenye lingalungisa ilizwe leZimbabwe. Siyalibonga lonke.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Osomabhizimusi bathi sokulukhuni ukuqhuba umsebenzi wabo bethole inzuzo kulandela isixwayiso sikahulumende esokuthi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla zabo ngedola leMelika kuphela. Uhulumende uthi impahla kufanele ithengiswe ngemihlobo ehlukeneyo yemali esetshenziswa elizweni egoqela idola leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Bindi umgcinihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Well, kuliqiniso ukuthi nxa sinanzelela ekwenzakalayo ezitolo kulezi nsuku kuloke kuphumele umthetho ofakwe nguminister ubaba uMthuli Ncube ukuthi abantu sebengathengisa nge-US dollar bebuye bethengise nge-dollar lalapha eZimbabwe i-bond. Sinanzela ukuthi osomabhizimisi abanye sebethengisa impahla zabo bahle bafake iprice ye-US dollar bengasafuni i-bond. So lokho sokusitsho ukuthi abantu sebephakathi kwehlupho olukhulu ngoba phela abantu beZimbabwe bahola imali yeZimbabwe i-bond. Ngokunjalo abantu badonsa nzima. But eqinisweni eZimbabwe kathesi vele sokompunzi idla imini ngoba abantu benza umathando somabhizimisi besazi ukuthi abantu bazathenga kuphela ngoba benanzela ukuthi imali yeZimbabwe ayisela manje. Kule nkulumo eziningi osomabhizimisi labo bazama ukuthi baphile ngoba sebenanzelela ukuthi amabhizimisi abale ngozi yokuthi angagcine efile kumbe evaliwe ngenxa yokuthi bengasebenzisa imali le yalapha ngakithi eZimbabwe dollar kumbe ibond. Ephela amandla suku zonke bangagcina bengelanzuzo yangabhecine labo sebelahlekelwa amabhizinisi abo. Asiyo into elula. Kusegcekeni khathesi ukuthi umumwala beZimbabwe yonke into isizidolarizer sesibuyela khona abantu apho sesasikhona. Ngo-2009 uhlubo nje ukuthi uhulumende kafuna ukuvuma lokho kodwa nxa unanzelela sibili ngezinzakalo ezenzakalayo ekuthengiseni le kuthengiselaneni kusegcekeni ukuthi hayi khathesi sesifika esikhathini sokuthi iZimbabwe sizidolarize ngoba still umuntu angazathi uyathengisa ngebhondi ungananzelela. Ungakhayela intengo yakhona abayichajayo ngebhondi isukube nkulu kangako ukuthi kugcina sokungcono futhi ukuthi hayi ungangcono uqale uyedinge naleyo-ke i-US dollar nxa ungaba le mali ubusuthenga ngayo ngoba kusuka kube cheaper. But uhlupho lwakhona yikuthi uzayibona futhi price yakhona yabe ibhekwe ngale i-rate yonkambo omnyama kumbe iphezulu kulalokho. So ngezinye indlela osomabhizinisi bazama ukuforce abantu ukuthi hayi thengani nge-US dollar ngoba le bhondi ayisafuneki.
Kambe kungenziwani ukuze kuqedwe lolu hlupho lokukhuphuka kwentengo yempahla?
Well, okungenzakala ukuthi khathesi nxa sinanzelela enale vele indaba yokuthi kuyasebenza imali eziningi elizweni, bonathi kokuluhlupho khathesi siyasebenzela usebenze le imali yeZimbabwe, ibhondi leZimbabwe, kubuye kusebenze le imali emzini eMelika, khona kokuluhlupho ngoba sokushita imali eyiyela amandla kuleyinye yezabe sisenza ukuthi ama-price alandele intengo yaleyo mali. Khathesi nxa sikhuluma kanje iqiniso yokuthi le idola yeMelika yiyela amandla abantu sebephega ngayo lanxa bengabe befake i-cost yabo ngebhondi leZimbabwe, kodwa babe sebenzise i-rate futhi yomkambo omnyama ukuthi abantu babuye bazothenga kwenze libe nelisa ukutshintsha bathole imali yeMelika. Engxenye yokulula okungenziwa lanxa uhulumende sisizwa i-Reserve Bank Governor uMagutsha isala ethi yena vele ayisosifeya abakhona ukuthi kuthiwa kuyasetshenziswa i-US dollar, but sibona ngathi impendulo engcono khathesi kwalesi sikhathi ngomumo wezinto yikuthi akuhle kumiswe kancane le ibhondi leZimbabwe kusetshenziswa imali le idola leMelika, lizenze ukuthi i-economy stabilize, lenze futhi ukuthi lama price la aqansa nsuku zonke abe stable. Ngoba ungananzela sikhumbula kuhle from 2009 to 2018 kusasebenza imali eAmerica, ama price ayizimele ndawonye, ayengaqansi lamaholo abantu, ayizimele ndawonye engaqansi, akula muntu ayisilwa lo muntu, ngoba imali yana imali eyilamandla isenelisa ukuthi ime khona bana ingabe isiwa ekuyiqansi. So ke sibona ngathi impendulo ukuthi hayi uhulumende khathesi kake layazama ukuthi azwele abantu beZimbabwe, azwele kosomabhizinisi beZimbabwe, akamisa imali le engelancedo engathengiyo le yangakithi, azame leyana imali kuthi engxenye eselungisa izinto zakhe, economy ingalungisiswa ngemva kweminyaka ethile, hayi usengaletha-ke yona nale imali yeZimbabwe ola vele siyayidinga kusiya in future, kodwa kwakhathesi ayisisebenzele.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU kugatsha lungentshonalanga yelizwe, njalo esiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa le ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kusenjalo, intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela njalo kulandela ukukhuphuka kwentengo yeflawa. Umkhokheli womanyano wamankampani apheka isinkwa oweBakers Association of Zimbabwe, umnumzana Wellington Peyama, utshelela umsakazo izolo ukuthi baphoqwa isimo somnotho kanye lokukhwela kwentengo yeflawa ukuthi labo bakhweze intengo yesinkwa. Lanxa engatshongo ukuthi sizakhwela sibe yimalini, abanye bathi ilofu eyodwa ikhangelelwe ukukhuphuka efike kumakhulu amadola ayisikhombisa kusiya phose kunkulungwane i-$700 le-$900 Zimbabwe dollars kusiya ngohlonzi lwaso. Ukukhwela kwesinkwa lokhu kuza ngesikhathi intengo yokudla lempahla eningi iqhubeka ikhuphuka, njalo abezitolo sebesala ukwamukela idola leZimbabwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iphephandaba leHerald ukuthi abakhweza intengo yesinkwa besithi intengo yengqoloyi ikhwelile abakhulumi iqiniso. Uncube uthi intengo yesinkwa imele ikhwele nxa kukhwela intengo yamafutha ezimota, kodwa uhulumende wenze imizamo yokuthi avimbe ukukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Sekwaba yimpilo eZimbabwe ukuthi izinto ziyahlala zikhwela zisiya phezulu. Isinkwa kakumangalisa ukuthi laso sihlale silandela lezo ezinye eziqansayo, kukhwela ofuel, kukhwela i-electricity, kukhwela lokhu lalo kuyana ngokubezomnotho kazimanga ngendlela efaneleyo. Okungalunganga nje kuphela yikuthi abosomabhizinisi babe lama-union okuthi nxa kuzakhwela isinkwa bavumelane bonke ukuthi isinkwa siyakhwela ngokungaka. Kanti bekukuhleke ukuthi kube le competition, kube lokuncintisana. Omunye sakhe isinkwa sibe idola, esinye sibe $2, esinye sibe njani. Kodwa kwelaseZimbabwe akwenzeki lokho esikubona kwamanye amazwe. Bayahlala phansi bavumelana intengo ukuthi bazathengisa ngemali engaka usiyafika esitolo kusasa ufica isinkwa sonke sikhwelile nxa singekho kasibi khona sonke kuyinto yona le engaqondanga uhulumende okumele kufanele ukuthi ngabe siwayilungisa kudala kodwa kuyamehlile ukuthi akulungise kodwa ke njalo ukukhwela kwezinto kuhambisana lokuthi ezomnotho kazimanga ngendlela efaneleyo.
Kahle kahle Ncube, udaba lokukhwela mahlayana kwentengo lolu lungaqedwa njani?
Kuningi okubanga ukuthi izinto zihlale zikhwela mahlayana, engakuqamba nje okubili yikuthi imali yeZimbabwe kayilamandla nxa iqathanisa leya amanye amazwe ihlalisiwa, ngakho ke izinto ezithengiswa ngemali yaseZimbabwe ziyabe zikhwela ziya phezulu. Okwesibili ukuthi lizwe kalimanga kahle ngokunjalo i-foreign currency kayikho. Laba babifuna ukuthi bathenge izinto ngaphandle kwelizwe bazozithengisa phakathi kumbe izinto ezancethisa ukwakho okunye kumele bayethenga imali emkambo omnyama elaphe dula khona okwenza bakhweze futhi izinto ziya phezulu. Zona lezo zinto zombili izwe ezibanga kakhulu ezibasela kakhulu ukukhwela kwezinto elizwe.
Udaba lwabezitolo asebethengisa ngedola lemelika kuphela ulubona njani ngoba uhulumende uthi idola leZimbabwe kalindawo lanxa nje abanye besithi kumele lesulwe?
Osomabhizinisi kabasayithembi imali yeZimbabwe ukuthi ingasebenza ngendlela efaneleyo. Kwehlule lo hulumende ngokwakhe laye kasayithembi. Kodwa lokho eyifuqela ebantwini ukuthi kabayamukele. Kayamukele kangangoba kayikwazi ukuthenga, kayigcina ivalu, kayisizi ngalutho, ngekuye layo ngaphandle kwelizwe, iyinto nje engancediyo. Ngakho kokudingakalayo ukuthi eyaseZimbabwe le iphoselwe eceleni laphana sikhohlwe ngayo, sisebenzisa imali zangaphandle. Abantu baholiswa imali yangaphandle, abantu bathenge ngayo imali yangaphandle ngendlela enjalo nje. Lokho kunye ukuthi kuthiwe khona baza force abantu ukuthi bathengise ngemali yaseZimbabwe akusoze kusebenze ngoba bazazifihla lezo zinto zicinde zisilela zingasilela ziyakhwela njalo intengo yazo kwenze kube nzima impilo yabantu. Ngakho ke kasilahleni idola leZimbabwe sisebenzisa imali yangaphandle uyikho kuzagcina izinto ngendlela efaneleyo zisebenzele izisebenze lapho somabhizinesi laye wonke umuntu elizweni.
Alo ke ngumnumzana efihle lancube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association iNakora ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uthole isithupha sokutshengisa ukubana waqhuba izifundo zokusiza abawelwe ingozi bengakatholi usizo ezibhedlela i-first aid. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulexuku lezakhamizi zakobulawayo elihlala kweleBhilitane elimanyane lohulumende ukwakha isibhedlela elokitshini leCowdrey Park. Isibhedlela lesi siza kuba lemibheda engamachumi ayisithupha i-60 njalo selaphe imikhuhlane etshiyeneyo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi beStudio 7 enza thanda ukukhuluma ngomkhokheli webandla lemthwakazi lothi umnkomo wathengisilizwe. Njengoba ke unkomo wathengisilizwe sokwadlula yena kateke over sibona ukuthi yena ke uqhubekela phambili uyaphi sesifuna ukubona yena njengoba unkomo kwamehlula ke wathengisilizwe kaqhubekele phambili ngomthwakazi simbona ukuthi uya
botuka minkomo bontuka minkomo ngiyalibulisa lonke bantu hlobo ngani konke ndibulisayo la ndingazwa liphendule phela lezethu hayi thina siyaphila umuntu ophumesholotshe ezwane elikholo onangunangunomashe bathi umzili wawulandela uyazibambelela ngikhulumise lonke bantu bostudio seven yenza njalo njengoba lisenza lapha yacela ustudio seven ilike lisponsere izinto zethu phela kuhamba njani kati emhlabeni ngoba sehloko esisunduzelwa nje hayi akukho kube ndibingelelekini lonke bantu basestudio seven ndani lonke hlobo simbulisela lo sibangilizwe sibangilizwe ekhuluma sikuzutshela abantu ukuthi siyavula ama-regation size sikuvotele siyabonga
studio seven studio seven linjani bahlabe zulu linjani wonke abasebenza ku-studio seven hhayi siyalibingelela thanda ukuthi sazise umphakathi emathebeleland ngapha kule bhoda lapha ekuthiwa yimaitengwe kulamapholisa kulamasosha phakathi yonke into bayakhangela impahla bayasetsha but uma uphuma uhamba 500 meters kumbe 1 kilometer sokule roadblock i-roadblock le esikhangela abantu abaphume khona ebhoda ibuya futhi idileya sithi idileya abantu futhi idileya abantu idileya abantwana besikolo sebethuka kubona amapholisa efake amadrama ezikolo emgwaqweni phambi kwesikolo sebhambathi siyacela uhulumende angenele i-roadblock leyana ingabi khona ebhambathi siyacela mpela uhulumende angenele i-roadblock leyana ingabi khona ebhambathi kambe 500 meters from the border sukusiba le roadblock abantu bephume ebhoda hhayi sicela i-roadblock leyana izakhamiza sahlalisekanga ebhambathi sicela sili wonke umuntu osebhambathi okhansela lo MP uphuthe akayikhangele indaba le yokuthi ibhoda iyaba le roadblock 500 meters thina asiphuma khona ebhoda abantwana basaye isikolo uhamba ngamaphani besaba ukuhamba emgwaqweni siyabonga siyabonga uma i-audio le ingazakala ikhulume mpela singajabula kakhulu okhulumayo ngunduna kulalima west esigabeni sebhambathi
ngabe lishona njani basakazi bakastudio seven nomthwakazi omuhle ngithanda ukukhuluma ngendaba yamavoti la azoyenzeka ngomnyaka olozayo if sicabanga ukuthi iZANU-PF izophuma esikhundleni ngevoti imasi siyazikhohlisa nje ngoba bakhulume nabo ngomlomo wabo bathi bona akekho umuntu ozobakhipha esikhundleni bazobusa akekho omunye umuntu ozobusa until uJesu abuye okubonisa kamhlophe ukuthi ngabantu abangahloniphi ilungelo labantu so ku-right asamenzi siyovota si-exercise ama-rights wethu kodwa-ke mina i-suggestion yami ukuthi asizilungiseleleni ukubana iZANU-PF siyifese physically ngoba ngani ngabantu abasitshela ukuthi bangena ngegazi bazophuma ngegazi so uma befuna lokho akwenziwe kanjalo and indaba yesithuwe engifuna ukukhuluma nayo indaba kasenator uKhaliphani Phukeni ekhuluma ngendaba kamahhadi ukukhethwa kamahhadi ubaba lo confused ngoba yena ushosho ukuthi lo muntu ukhethwe ngeokusemthethweni okuqondileyo uyazi uyamhalalisela kodwa akabuye ethena akabonanga ama-application ama-interview kazange wabone but uhalalisela nje umuntu osolwa nguzulu wonke angi-understand ukuthi ngubaba onjani lo and MTC naye kumele becareful ngabantu abafana nalo ngoba ngani ngumuntu obanjiswe something iZANU angeke udefend iZANU-PF eyiyo esibuleli lizwe kangaka for 42 years ngempilo yakho kanje ngiyamsola lo baba okhulumayo ngumboni isiNdebele ngokuzalwa ngiphuma le elupani phansi edandanda esigabeni se-44 ngiyabonga
baba Ntunga linjani baba ngiyabona nasingeni statement yeni lapha elibalisa ukuthi bona amabandla aphikisayo singakhuluma ngilandela okwamabandla laphikisayo lati singani siyaphikisa nanzi abantu lomehluko kancane ukuthini wona thina abalandeli bakithi asifundeni ukuthi xa kukhulunywa zombangazi singakhulumi sithethisana singaba kumbe libandla libusayo lala lingathi likhuluma ngalabana libe nenhlamba lala aphikisayo singaba ngabalandeli sizimisele thina ukuthi thina osikufunayo siyakukhetha ngevoti kuba ngenye indlela uzafica ukuthi wona ukulwisana lokho esikwenzayo ngoba thi siye emavotini kunje hayi kufika kusesabisa lathi abalandeli ungabe usakwazi lokukhuluma iqiniso ukuthi ungakhuluma liphi iqiniso ukhulume leli qiniso uvuke kusasa ongasekho ngabona nje kwesikhathi lo Ndebele wakwakubalisa uvuke kusasa ongasekho kanti nxa singazivunisa nje ukuthi esilandeleni amabandla ethu lapho esihlangana sikhona sikhulumisane kungabi yibugebenga okuthi na embusa embesitulana ongakhulumi lana kumbe laye ofuna ukukhethwa kusasa angabithi lana angakhulumi uyafika ukuthi yona hayi asikhetheni iqiniso lethu ngevoti kungela kulwisana nambona kungaba kuhle
ye kustudio 7 livuka njani livuka njani livuka njani kodwa basakazi bethu abahle ngicela lingidlulisele lami lokuzena umbono wami ukuzwakale kustudio 7 umdlulu wasetsholotsho ye mina ngike ngibuze kancane lapha kuminista wezimali mayekhala ngendaba yeblack market ukuthi iblack market yenza i-economic yezimi ingahambi kahle umbuzo wami othi wena wona kati vele bona batho ukuthi nje njenge-government sengi-include bonke i-government le ministry ye-ZRP ababazi yini abantu abatshintsha imali kwi-black market ukuthi batholakalaphi yini ngoba sinsi kwalokhu from ngama-2005 babevele bekhona esiphathweni begcwele la kuba unkulumani noma ungahamba manje uyafika ubatholi bahleli phansi bethwele imali ngezandla bayichaye nje amatamatisi imali yakhona amaphoyisa ababophi ngani labo bantu waye bengakaze bebotshwe waye bengaqedi yonke leya nto leya ngoba abadingwe ezindlini ubathole estaradeni betshintsha imali kodwa uma kuthiwa nangu umuntu we-opposition party seyenza ukuthi bagijima be-100 and something ngamaphoyisa esiyambopha immediately akutshoni la ngumuntu okhona abotshwanga futhi ebotshelwe into engekho or uma kuthiwa nanku abantu babhikitha lapho abayenelisekanga ngokuthi amaphoyisa same time aphume ebaratha same time mina wami umbono uthi wona ngizothi mina le mali le yonke egcwele laphana kuba unkulumane ezitaladeni ephethwe ngosiphateleni ngabantu babo ababatshintshela imali bathunywa yi-government bathunywa ngamaminista e-ZRP bathunywa yi-government ukuthi beye batshintshele izimali leziyana amadola lamarandi lamapula beyabisele back to kibo imali yabo liyana abantu labana bantu basebenzela i-government ngeke beze bephele vele ngeke beze bebotshwe ngoba basebenzela i-government bayaziwa omunye lomunye uyazi ukuthi abantu bami bahlala endaweni engaka siyasazi izitori sakhona i-government kudala yilokhu ifihle izinto izinto izitshela ukuthi zifihliwe manje izinto sezivele obala siyakwazi ukuthi abantu labo osiphatheleni ngabantu bamaminista ngabantu babantu baku-government government iyabazi iholiswa yibo ma sebeqedile ukutshintsha imali yakhona bahamba beyeholiswa yibo siyakwazi konke khona lokhu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le-studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide 1 minute 2 minutes ilungile kodwa ungabona isifika 3 minutes hayi iba nzima ukuthi siyifake emoyeni siyabonga Up, ingoma kaBob Marley isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba ngobuningi lamhlanje ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcini isihlalo webandla umnumzana Job Sikhala. Isinkwa sikhangelelwe ukuthi sesizakhuphulwa njalo intengo yaso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama kundaba zakusihlwa 7:30.